uzabhala incwadi kathathu sazihambisa kibo in person kathathu. Sasuka sabangakakhwezi ukuthi nxa lingakhumbula ukukhweza lingafiki kwintengo lezi ezinye ezinye. Nxa licabanga ukukhweza qalani liconsulte ama-students, but sibone sokukhwelile abaphenduli. Abaphenduli labo yindlela efana nalabo abezikolo ababaphenduli, so sigcina sesidinga indlela zokuthi baphendule.
Ungasilandisela nje indubo elibhekane lazo njengabafundi emakolishini lapha?
Umntwana wesikolo kathesi sikhuluma nje abaningi abantwana bamasivil servants, okutsho ukuthi isalari yomzali yona ngokwayo ayikwanisi ukubhadala i-school fees. So kutsho ukuthi ebantwaneni bonke libabonayo la besiye esikolo bonke banenye into abayenzayo eceleni ekwenza benelise ukubhadala i-school fees, ingaba yikuthengisa kumbe ikhonokho izigqoko kumbe ikudla, but kule nto abayenzayo eceleni. But isiphinde sithole nzima ngoba lapho esihlala khona izikole ziyathatha bonke abantwana but bengakwani kuma-halls of residence, kugcine sesiyarenta phansi. Umntwana ugcine sebhadala orenti abafika ku-$100 per month ngapha elabo school fees esifunekayo, kumele adinge labo grocery. Sikhuluma abantu abadla ama-1 meal a day if they are lucky. Sikhuluma ngama-classes esaqala abantu bedlula ngamakhulu amabili khathesi sekubo-8 in 3 years abaeuphuma. Amankazana athatha advantage laba obaba balezimali ngoba bebathatha bebenzisa abakufunayo bebathembisa ukuthi bazabancedisa esikolo. So yizinduba esihlana lazo kakhulu, abafana sebenza izidakamizwa ngoba akuphileki nje umuntu okhona engazi ukuthi pho kusasa zizakudlani, pho ngizakuceda yini leso sikolo. So yizinduba esihlana lazo kakhulu njengama-student kuma-learning institution.
Abogatsha lwezemfundo labekolishi le-UZ ungathanda ukuthini kubo alubana belalele?
Thina njengabantwana sihlonipha, siyabahlonipha iposition abalayo njengabanikazi besikolo, njalo sisihlonipha ngabazali. Kungakho-ke si-expect ukuthi labo banga-understanda ukuthi sikhuluma njengabantwana. Nxa sesithi i-school fees sikhwelile i-UZ sitsho ukuthi asikwanisi ukusibhadala. And indlela e-best yokuphendula such an issue yikuthi bakhangele ama-figures lawa bawa-revise bawalungisise, not ukuthi ubize abantu abazabuya bezobopha abantu abakutshelayo ukuthi imali yokuthi ibhadale iningi. Ngoba i-CT i-affect laba abalitshumi kuphela laba abotshiwe hhayi, i-affecta ama-thousands onke asa-UZ, okutho ukuthi kusikhathi abazavuka futhi bekhona, laphambi kwasikhathi abazavuka futhi bekhona. As long as bengazange balungise ama-numbers lawana sizabe lokhu esiphenduka ngoba asibi, but sithi asenelise ukufunda.